Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 kumbimbitho 2025 ngokhiphi sithube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Mthuli Ncube umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemali uthi eli Zimbabwe lizimisele ukusayina izivumelwano lamanye amazwe ezokulungisa ukusilela komlilo kagetsi.
Azibukho elihle elasungulwa nguhulumende ukubana kube le-proportional representative yabomama, ngoba omama labo sokukhangeleka ukuthi bayananzwa.
Ele Zimbabwe namhla linanze ilanga lokulondoloza amalungelo abesifazana emhlabeni wonke jikelele ele-International Women's Day. Sizalethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Chris Mike igqeda elimele intathele zindaba uBlessed Mhlanga ovalelwe esitokisini seRemand Prison uthi namhla uphanyeke edalele iHigh Court isicelo sokuba uMhlanga akhululwe ngemali yesibambiso ibail ukwenzela ukuba athoniziswe ehlala emzini wakhe eHarare. Umike uthi sebemelele ukuzwa ukuba udaba lolu luzathoniziswa nini eHigh Court. Umhlanga osebenzela iphephandaba le-Newsday lomavona kuhlide owe-HSTV walelwa ngeviki epheleleyo ukubhadala imali yesibambiso. Wetheswa amacala amabili okwethula imbiko ephehla uDlakela okungxoxo ayizenza lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza okhokhela abanye abalwa impi yenkululeko abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa. Ugeza uphikisa njalo ukuba uMnangagwa ahlale embusweni kungafika umnyaka ka-2028 ogqitshwa khona umbuso wakhe. Kula bafuna ukuba aqhubeke esembusweni kuze kuyafika u-2030. Kolunye udaba, amapolisa abika ukuba amasela ale mibhobho izolo adubule abulala uDetective Cassandra Hove, ipolisa lakobulawayo ebelisebenza kugatsha oluphenya amacala okubulala olwe-CID Homicide ePhumula South ngesikhathi uHobe labanye bakhe bezama ukubopha izigebengu lezi. UHobe ubikwa ebelilunga lequle lamapholisa esifazana elaziwa ngokuthi yi-Team Lozi Gay. Amapholisa athi lokhu edinga izigebengu lezi. Zimbabwe namhla linanze ilanga lokulondoloza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele-International Women's Day eMunyarari Primary School eZimunya eMtare, lapho umphathintambo kahulumende ohola ugatsha lwesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa akhuthaze abesifazana ukuthi bezithuthukise. Amaphephandaba kahulumende athi unkosikazi Mtswangwa uthi kufanele abesifazana bangene emisebenzini efana lokwemba lapho okulabesilisa khona abaningi njalo beqakathekise imfundo yabo liyamantombazana. Ilanga leli elabekwa ngumanyano we-United Nations linanzwa ngokusemthethweni kusasa ngomgqibelo, njalo indikimba ithi for all women and girls rights, equality, empowerment, okuyinjongo yokuphumula yokukhuphula amalungelo abesifazane lamantombazana ukulungisa amathuba ukulinganisa amathuba lokuthuthukisa impilo zabo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lonkosikazi Agnes Musaka ofundiswe izolo ukuthi abe ngukansila edolobheni lakobulawayo kuhlandla lokunanza amathuba okuthuthukisa abesifazana ele-proportional representation.
Yena kwami kwenzakale ngokuthiwa ngomunye wethu uKhansela Mpofu owashiyayo. So mina ngasengena ekhundleni sakhe lapho akade ekikho ku-PR Council. Proportional representative yiyo i-PR Council. I-PR Council proportional representative wabe sithi ukuthi iKhansela yami eyabe imela omama.
Ungathi linyathelo elihle yini elokuthuthukisa abesifazana?
Ya, lilungiso elihle elasungulwa nguhulumeni. Ukubana kube le proportional representative yabomama ngoba omama labo sokukhangeleka ukuthi bayananzwa ezintweni emsebenzi eminye ekahulumende ufana labo kusebenze ku-community kumbe basebenze kuhulumende. So kude ngisola ukuthi omama nabantu ababesele emuva kakhulu ekusebenzeni imisebenzi enjengaleyo ngoba kudala imisebenzi leyi yayikhangelwa abantu abangobaba kuphela. Kodwa ngathi nxa sikhuluma ngewomen day kumele sikhuluma ukuqakatheka kwabomama kulanga lenabelo. So siyakujabulela sibili ukuthi linyathelo elihle sibili elalethwa nguhulumeni.
Njengomuntu oku-PR lapho usebenza njani? Ukusebenza kwakho kwehluke njani labanye?
U-PR Council ula wadi lapho ayabe ekhona kodwa akudingakali ukuthi ukhangele iwadi yakho leyo oyabe ukiyo. Kuyathinxa kulokunye okumele kwenziwe edolobheni lakoBulawayo. U-PR Council ulelungelo lokuhamba kwamanye amawadi ukuthi asebenze labantu kumbe asebenze lamanye amakhansila abe kwamanye amawadi ngoba amakhansila bengakhona ukumutha ukuthi ahambe ayesebenza labo kumbe baye sana emnye imisebenzi kavinjwa ukuthi ehambe endaweni ezinjengalezo. Uyahamba nxa uphuthele vele uyahamba uyesebenza labo ngoba umsebenzi uyi-one.
Lowo ngunkosazana Agnes Musaka ofundiswe izolo ukuba ngukhansela kobulawayo kuhlandla le-proportional representation. Umnumzana Mthuli Ncube umphathintambo ohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezemali uthi eleZimbabwe lizimisele ukusayina izivumelwano labanye amazwe ezokulungisa ukusilela kumlilo kagetsi. UNcube osemhlanganweni wePowering Africa eWashington DC kunapha eMelika uthi lokhu kuza kwenza eleZimbabwe lithole umlilo kagetsi ngemfanelo. Kukhulunywa ngodaba lolu emhlanganweni lo olo okulezinye injalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe labanye ohulumende njalo labakhokheli bamankampani aphehla umlilo kagetsi. Ake sizwe uNcube exoxa ngodaba lolu lo Mtabo kaNcube weStudio 7.
Silapha njengeZimbabwe sidinga ama-investors ukuthi ayinveste ku-sector ku-power sector. Abanye ngabafuna ukuinvesta ku-solar power, abanye ngabafuna ukuinvesta kuma-power station, abanye ngabafuna ukuinvesta ku-hydropower, ngokunjalo sikhangelele bonke, njalo siyabadinga, siyabafuna bonke.
Likhangelele ukuthi lingaphumelela ukuthola abasungula ke amabhizimusi kuhlangothi lwezokuphehlwa kwamagetsi kungaphathisa njani ilizwe leZimbabwe? Likhuluma lapha sikhangela kakhulu ezomnotho njengomphathi ntambo wezenotho.
Ipower iyangezelela umkhonomi wethu, inotho yethu, njalo futhi iyancedisa kwezinye indawo. Uyabona khona abantu industry nxa ingela power into azihambi kuhle. Emigodini lapha kumayini nxa ungela power into azihambi kuhle. So ipower yona ngokwayo incedisa kakhulu umkhonomi wonke, layo futhi ingumkhonomi izimele iyodwa.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezimali obexoxa loTabo kaNcube weStudio 7 eseWashington DC khonapha kwele Melika. Ukuna kwezulu eliningi lonyaka sokunike abanye abalimi itemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa kwezinye izigaba zelizwe, loba nje kulabathi abalimanga lutho ngoba bathandabuza ukuthi izulu liza kuna kuhle kulandela isomiso esikhulu nyakenye esasidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. kulabanye njalo abakhala ngemikhuhlane yezifuyo lemihogoyi edla umumbu lezinye izilimo zabo. Umsakazi weStudio 7 weza Jesus Banda wethekelele esigabeni sentaba zinduna esiqintini semguza eMatholeni North wasethulela lolo daba.
Kuluhlaza tshoko, izifuyo kukhanya sezinonile njalo izakhamizi eziningi zilimile lanxa ezinye zingalimanga ngemfanelo ngoba izilimo zihlaselwa imikhuhlane, kodwa kukhona kuncane eziza kuvuna. Waye ngumbalisi wathatha umhlala phansi ekhala ngeholo elincane umnumzana Solomon Ncube uthi wabona ukuthi engenza imali engcono engumlimi wasesiya kufundela.
Ngine kathi sifake i-red onion la.
Mina ngifundise ndiritayile ngo-2016 angumbalisi. Abufundise ezikole eziningi about 10 schools ngagcina sisemadlelenyana.
Lanxa ekhangelele ukuChina la lo nyaka uNcube uthi abantu abalamali yokuthenga isivuno sakhe.
Baluzingajana kwabo kuncane. So in some cases now actually ngishe edolobheni. Last week ngikhibile kuleleli. Ngo-Tuesday last week ngamapheli angu-3 awevileleli. Sathengisa edolobheni. Namhla bebehleli nganifuna ukuchaya ngokunye oyifangas. Izimali zokuthenga ama-pesticides zime engilabo sibulokuzwayo.
Umnumzana Gawu Ngulube laye belime ukuzwayo lo nyaka, kodwa impehlane sisidla izilimo zakhe ikakhulu umumbu.
Sizivamile kodwa kuyana. Njengokuyibudli anti yakothi kwenzayo. Ibudli lo bukhona obehle. Kodwa ke hhayi sesingani saphiwe ukuthi siza kuspray wawulokhu kuthiwa sifake.
Iningi lezakhamizi lilime izilimo ezijiyeneyo. Umnumzana Mandla Masuku ulime i-sunflower.
Kungcono akusoze kufane kulakunyakopheleka sange savuna ngitho.
Ngaphandle kokulima kulabanye abenza inhlelo ezijiyeneyo zokuziphilisa entaba zinduna. Untando yenkosi Dube ngosakhulayo oleminyaka engama-25 yena ngumfuyi omkhulu wenkukhu ethengisa edolobheni uchaza abanzi ukuthi uzifuya njani.
Okay, into eyenzakalayo ngayefika amatsiyane lapha first day kumele efike ethole umlilo lapha nikhona kuba siye umlilo okudumayo. Umlilo sikuba sithinini liya then sikuba sasingaphandle ngale then lapha sebesifakile ukudla kula maplastiki ngoba semncane kungena first day sasifaka amaplastiki ufela phezu kwamaplastiki then ukudla kufaka phezu kwamaplastiki then day 3 siyakhipha amaplastiki siyakufakela imiganu yakho. Then day 2 lakho uyawufihla phezu kweplastic. Then day 3 sesikhiphe iplastic lasesifaka amafida akho. Then umlilo kuyabaswa for 2 weeks ubasele umlilo.
Abafuyileyo labo bakhala ngomkhuhlane womkhono lenyongo ohlasela inkomo esiqintini semguza. Mnumzana Nhlanhla Ngulube sehle waquma inkomo yakhe ehlaselwa umkhuhlane angawaziyo simthole ehliza.
Ibizo lawo sibili sisawuzama ukuresearcha. Angabi wazi kahle kahle kodwa vele imkhuhlane lo kuthiwa inkomo yenkomo ngayibona iphuma igazi ngamakhala. Vele kusenzakala ngathi ngaphakathi ngabheka bevele zokuphenda iyaphekeza ngaphakathi umkhuhlane wenkomo uqala ngaphakathi ngayibona ikhipha igazi ngamakhala. Hayi vele sekumele uthele ingqa. Hayi isiphelele ngamandla iyabe isiqhuqa ayisakhona ukuhamba.
Ukuna kuhle kwezulu lonyaka ineni labantu lezifuyo indlala bazayizwela komakhelwane. Ngu-Ezra Jesus Banda weStudio 7 nezindaba zinduna esiqindini semguza eMatholeni North Province.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzafakela eRussia izijezo zenoto ngoba lihlasela ngamandla kwele Ukraine. ELeNigeria lithi selibopha abadabuka kwele China abanengi abadala amacala okweba imali. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Umhlangano owaqhutshwa phakathi kukamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lomongameli waseUkraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, waphela kulokufuthelana okukhulu mhla ka 28 kuNhlolanja. UMongameli Zelensky wasuka eWhite House buthumuthumu kungasasayinwanga isivumelwano esibalulekileyo samatye aligugu phakathi kweMelika leUkraine. Isivumelwano lesi sibonakala silinyathelo elimqoka emizameni yokuqeda impi eseUkraine. Ngemva komhlangano lo, uMongameli Trump waloba enkundleni yeTruth Social esithi, "Nginqume ukuthi uMongameli Zelensky akakalungeli ukuthula ma iMelika ithinteka, ngoba uzwa sengathi ukubandakanyeka kwethu kumupha igunya elikhulu ekuxoxisaneni. Angifuni inzuzo, ngifuna ukuthula. Angaphenduka lapho nxa eselungele ukuthula," kulobe uTrump. Ekhuluma kuhlelo lomsakazo kamabona kude o-ABC oluthiwa This Week, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Marco Rubio, wagcizelela ukuthi kuyinhloso kamongameli Trump ukuqeda limpi ngokuleta eleRussia etafuleni okuxoxisana. "Sizama ukuqeda impi. Awungeke uqede impi nxa amacele alwisanayo engahlalanga wonke etafuleni, kuqalisa ngeRussia." Lo ngumqondo osubekwe sobala ngumongameli Trump, kwatsho uMnumzana Rubio. Waqhubeka esithi, "Angikuthembisi ukuthi kungenzeka. Angisho ukuthi amathuba ukuthi kwenzeke akusilinganiso samachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, i-90%. Kodwa engikuchoyo ikuthi awekho amathuba okuthula nxa singabalethanga ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha. Ngicabanga ukuthi singaphumelela nxa wonke umuntu ophatheke kulimpi engakunanzelela ngokuphangisa ukuthi impi le imbi futhi isidale ukufa lokubhidlika okunengi lokuthi ilakho njalo ukudlondlobala." URubio wathi njengaso sonke isivumelwano sokuqeda impi, kuzamele kube lezithembiso zokuvikeleka ezizahlonitshwa kuze kube nini lanini. Kodwa lokho kuqala ngenyathelo lakuqala. Lelo nyathelo ngelokukhulumisana lamacele omabili, kwatsho uMnumzana Rubio. "Umuntu wonke uthi kumele kube lesithembiso sokuvikeleka ukuze kube lokuthula. Kumele ube lokuthula kuqala. Babe kuzwisisa lokhu abe-Ukraine, bakuchasiselwa lokhu kanenginengi. Lingezi lutho oluzaphazamisa lokhu, kodwa ngeshwa, lokho yikho kanye okwenziwa nguZelensky." URubio wathi ulethemba lokuba uMongameli Zelensky uza kunanzelela ukuthi eleMelika lizama ukuncedisa ilizwe lakhe ukuze kwenqatshelwe ukufa kwezinye njalo izinkulungwane lenkulungwane zabantu. "Sokuyisikhathi sokuletha eleRussia etafuleni yokukhulumisana ukuze sibone ukuba kulendlela yini yokuqeda limpi, lokuthi ayifi yenzeka njalo," kwatsho uRubio.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho, VOA Ndebele WhatsApp channel, yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Samyela siyabonga Studio 7. Mina lo mbuzo kulezi zikhulumeli zezani bonke nje abakhulumeli zani bonke even bondibali bona abaziza ama opposition ukuthi lena ndibale licabanga libamba bana mehlo ngoba lithi hey amakhiwa yiwo arongo yiwo afuna ukuthi lokulaloko kodwa wena ndibali wena ngokwakho uhlale emakhiweni eBritain lengane zakho sihlale eBritain uyajika ngapha uzokhohlisa abantu bezimbabwe abasweli imali yokwesibhedlela abasweli imali yokwesikole ingane zabazifundi manje usupportana ubusy lokusupportana le 2030 kamnanga ukuthi umnanga kudabuse kuze kuphume idonki impondo ubusy ngokucindezela amaNdebele ukuthi abantu besindebeleni bengayikhuluma indaba yokucindezelwa ngabantu besishonile. Ya manje ukhona ubhudi lapho eMthwazi Republic obotshe Plumtree ebotshela iqiniso ukuthi ngubani umntwana ongafundiswa isindebele le kozimba le ngumndebele mbani ongakuvuma abantu besitshoneni bangakuvuma yini lokhu thina masingamandebele sikhulumela iqiniso lina bondibale lina labo belief gawule la uMalachi Nkomo yini abantu eli against intuthu lina yena abantu othwala labekwa ngusathane uqubulwa ukuthi lifunile izwe lelo lingaphakami ubuso omnanga kungenkani amandebele engaphakami engakhulumi engavulelwa lutho ngxa ukuthi lina kukhonela ukuphiwa kuzimhlanzi ngoba lani liphuwa lonke lingamandebele liphuwa kulalo yedwa ongacenta umgwaqo usuka kobulawa esiya ekhesi kakho le mali even pakona ngibano le mali even singalicheck ibhili yemali elilayo lina-account lisebenzela izandla ikhulumela izandla alilalutho
sanibonani sanibonani nokustudio 7 sanibonani ngajabula i-audio yama ingazwakala kathi la thina singabantu baseZimbabwe ikhona enye into esiyizwayo kodwa sisuke sizibuza ukuthi kathi why ugeza wayewonela ukuthi umnankagwe kasuke esikhundleni wayesokuthiwa watshontsha lezi moda lisela which means bonke abantu be-ZANU PF balamacala ungaqala ukuthi ungathi awusafuna uba ku-ZANU PF sokuthiwa ulamacala athile izimoda lezi uzitshontshe nini.
No, Studio 7. Mina ngicela ozambuzela uJoseph Thuba ukuthi kathi njengoba kuphathe abantu bexotshana baxotshane ngo-2017 sabona upresident okhona kathesi u-Emmerson Mnangagwa exotshwa kuZANU PF but sithe singaqeda u-2017 sazobona futhi yona iZANU PF isithi nguyo sengupresident kweparty kanti vele kudlalelwani ngeengqondo zabantu kupolitics yethu yeZimbabwe. Now ugeza yena lokhulunywa ngaye kathesi akumangalisi kusasa sibone sivuka isenesikhundla esesabeka kwabelizweni kanti iqiniso liyahlupha yini cela ubaba uJoseph Chuma akasiphumele egcekeni and the worst obaba uJoseph Chuma mbonani ngabantu ababekuzaphu abakwazi mhlophe ukuthi ubaba unkomo wakhulumani ubaba unkomo wathi oginye izaphu uginye ireza.
Salibonani basakazi bethu abahle lonke lisisakazela izindaba ezinhle ake ngithi namhla lami yengifakela migama elilodwa umbono wami mayelana neZANU PF. iZANU PF libandlela esabekayo leli ngoba into yabo abayenzayo yonke benza ngobuqile okumangalisayo osengezwa cabanga ukuthi wabaxotshwa kungasoqiniso namhla bonke labo geza laba ukuthi wabaxotshiwe konke asiqiniso yikubhula umlilo ukuthi abantu balalise bahlalise inhliziyo phansi bedumbe into eyenzakeleyo akwenzakalanga yistori. Into esihlukuluza nje ukuthi sizahlala thina abantu besindebeleni ngapha sisele muva nyangizwe ubaba lo umoya umqondiso emthwakazi uyazama ukuchaya kucaca iqiniso kodwa-ke manje kuyasithatha isikhathi ukuthi abantu simzwisise ukuthi ukhuluma ngani kodwa ingantu yasiyamzwisisa nguye umuntu-ke ozama ukucha iqiniso njengeqiniso.
Studio 7 linjalo indawana zonke siyabonga kakhulu izindawo elisipha zona siyazibonga kakhulukazi esesibonga la ama-war veterans ayesihlupha kudala kusabusa umgabe zitshaya abantu namhlanje sekubonile ukuthi iZANU PF isebenzele esikhwameni sayo iZANU PF iphathi yamasela namhlanje sebekubonile siyabonga kakhulu sengathi bangakubona bonke into enhle singamazimbabweans asenzeni njengama-americans or njengabanye nje abantu okuthi singaphongi ukuklinga to power to one party lanxa yitshontsha ogijimisa ukuthi iphathi yami le akekho umuntu wezimbabwe ongakwaziyo ukuthi kungatshintsha iphathi le iZANU PF ilizwe leli lizaba ngcono kuyaba le mali aleli lizwe lalibona ngaphi ilizwe elingalamali yalo lisebenzisa imali yamanye amazwe akukho lokho kulapha eZimbabwe kuphela. Ilizwe leuze livuke kumele livushwe yithi abanikazi balo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, sileqembu labobulawayo elisibiza Victory Siyanqoba Arts. Leli qembu licula likhuthaza ukunanzwa kwamalungelo oluntu lokuthula kwele Zimbabwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 ezatshisa sibanda ekhuphela lo mqondisi waleli qembu uTilbert Nkosi Moyo.
Ukuhlalisana kakuhle, just and genuine. Peace!
I-Victory Siyanqoba Arts liqembu lesikhathi lisebenza lisenza le mikhankaso etshiyeneyo yokukhuthaza ukuhlalisana kuhle. Lona-ke libunjweni leli qembu Tilbert.
Yafonywa kumenuthi yaregistwa ngo-2008 as a trust and organization. Ifoundwa ngo Desire Moyo oyaziwa kakhulu kwezama-arts ezomoya oxide oyenza imbono njalo osewo-honorable member of parliament wenkulumane constituency. Sazangala kakhulu thina masiperforma njengokuthi singama-community messengers because we use theatre, umculo and other arts expressions nje ukuthi sipromote ama-human rights, social justice and freedom in Zimbabwe.
We
believe ukuthi music must have a meaning. Njalo kumele ipromote peace eZimbabwe, kumele iadvocate for human rights, and also we advocate for gender equality through our music. Ikwathina sisithe sikwenzayo njengama-community messengers. We educate while we are entertaining.
Wemadoda, kudala ilizwe lisehlezi, abantu ababemisela isizwe emuva babe sezwani?
Babe siwa zinyoni.
Oh, zinyoni.
Zezu.
Iqembu le-Victory Siyanqoba lithandwa ngabantu abaningi. Kubona owenza bangena kwezomculo kuyini?
We used to watch ama dramas that came to ama communities. We also listened to the radio, silalela nje music. It was the situation of the country around 2008. It made us see ukuthi no, people bayidinga music ukuthi it can change and transform the communities.
Imisebenzi eminingi ye-Victory Siyanqoba Arts iyatholakala kumakhasi okuzilibazisa ku-internet.
Facebook page lethu lithi lona Victory Siyanqoba Organization, Victory Siyanqoba on YouTube. Then maselifuna ukuthi bethintane lathi abafuna ama-flash with our music, they can email us on kwelakithi@yahoo.com. Besithinte ku 0718 001 787.
Banqoba besiyaphambili kwezomculo wabe Victory Siyanqoba Trust. Yibo besilabo kuhlelo Woza Woza Friday. Mpelasonto enhle kini lonke. Igama lami Ezra Jesus Bank.
Siyabonga kakhulu ezatshisa isibanda uhlelo Woza Friday lingakhohlwa laptop yalandela namhlanje sikhuluma nge-Powering Africa Summit. Hayike isikhathi savuma ukuthi siqhubeke sonke libe le mpila mpelaviki enhle kakhulu. Lo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngikhonapha e-Washington DC ngisithi hayi asihlanganeni-ke ngokuhlelo oluzayo ngomvulo. Siyabonga.